Embabeni zethu lamhlanje mhlangula 20, 2018 lizivalelwa ngu-Praxidus Jeremiah. Ngesikhathi kunanzwa ilanga lezithekeli emhlabeni jikelele ele-World Refugee Day, ezinye zezibhedlela zeZimbabwe iseBotswana zikhonana ngesimo esilukhuni enkambeni yedukwe, zisithi zibulawa yindlala kanye lomqando. Kuthi-ke abeZimbabwe abayiziphephelisi ezomnotho lezombusazwe kwele South Africa bathi kuningi abakwenzayo kuntuthuko yakwele South Africa, ikanti-ke njalo le nhlupho zabo ziningi. Amanye amabandla kumanyano we-MDC Alliance ayakhonona kakubi ngokuthathelwa izinye zezikhundla kufakwa abe-MDCT ekubhaliseni abancintisayo kukhetho lwalonyaka. Umnumzana Nkosana Monyo, umunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli elizweni, wethula ugwalo lwezithembiso azazigcwalisa xa engakhethwa kuleso sikhundla, imanifesto yakhe. Kwezemidlalo, aqhubekela phambili eqhuba nzima amazwe amele izwekazi le-Afrika kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngemva kokuba iqembu elimela iMorocco libhuqwe ngele-Portugal namhlanje emini. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe ole-Diaspora Forum, sikhangela impilo ephilwa ngabeZimbabwe asebaphephela kwamanye amazwe afana le-South Africa, Botswana lamanye. Thumelani imela yezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7, 7:30 ntambama, laku 6:30 ekuseni kusasa. Umagagasi athi 909 AM, 4930, 15580, laku 6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook. Ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.